atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le jono njani mthwazo omuhle siyalambulela kumsakazi weStudio 7 lamhlanje ngomgqubelo mhla ka 29 Bandula 2018. Igama lami uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kwenziwa isikhumbuzo sesizalwane seZimbabwe esadutshulwa ngamasosha kusanda kwenziwa ukhetho lonyaka.
Siyakholwa ukuthi kuyathoba inhliziyo zabantu, kodwa njalo kuqakathekile ukuthi uhulumende aqhubekele phambili exolisa ebantwini ngalokho okwenzakalayo.
Abathenga bethengisa impahla emigwaqweni bathi bathwele amagabha avuzayo.
Khonapho uma sebengithathele sengiqalisa ukuthwala nzima ngicabanga ngize ngiyedinga imali zezimpazo ebantwini. Imali zakhona ziyabe zizala times two.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana zidlela evalweni.
Impilo yeBotswana enzima. Yes, iseBotswana. Eboda singena kanzima. Siyalayina bakithi, ulayini uzudinga. Usuke lapho-ke ungene. Ungene udinge lowo msebenzi uwuthole. Usebenze, kodwa ukuthi imali yakho uyithole kube yinkinga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Namhla kwenziwe isikhumbuzo sikamuyi unkosikazi Silivia Maphosa owadutshulwa ngamasosha kusanda kwenziwa ukhetho eZimbabwe. Bekugcwele izihlobo labangani embuthanweni lo owenzelwe eHarare. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abekade bekulo mkhosi owenzelwe emzini kamuyi eWaterfalls bachaze umuyi njengomuntu owayelothando okhonzayo njalo owayengumazithulela lanxa engekho oke wathinta phezu kwendlela yokubhubha kwakhe. Yehlule imizamo yonke yokuzama ukukhulumisa abantu abakade besemkhosini lo abatshengise ukwesaba okumangalisayo. Uninazala kamuyi uchaze unkosikazi Maphosa njengomuntu owayeziphethe kahle. Uqongosele ukuthi imuli eseleyo kumele ilandele izenzo zikankosikazi Maphosa. Abezenkolo ezehlukeneyo labo babuye ngobuningi babo ukuze duduza abafelwe yinsika yomuzi. Umfundisi uSenis Banda utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende kumele axolise ngokubulawa kukankosikazi Maphosa labanye loba nje sokule khomishini ehlolisisa udaba lolu.
Siyakholwa ukuthi kuyathoba inhliziyo zabantu, kodwa njalo kuqakathekile ukuthi uhulumende aqhubekele phambili exolisa ebantwini ngalokho okwenzakalayo. Njalo enye into eqakathekileyo ukuthi abantu bavunyelwe nabo ukuthi bakhulume lokho okubuhlungu enhlizweni zabo ukwenzela ukuthi kutholakale ukuxolelana lokuthi kube le ndlela yokuthi kungaphindwa futhi njalo isimo lento enjalo ukuthi yenzakale.
Umfundisi Sibanda uthi akumelanga abantu abafelwa izihlobo zabo bethuselwe nguhulumende.
Ngibona ngani lokho akulunganga, engxenye bayesaba ukuthi bazakhipha ezinye izinto ebezifihlwa. Njalo mbe siyakwazi kulo khomishina lo ofakiweyo engxenye bafuna ukuthi izinto zikhangele ngenye indlela, kodwa kabe kungalunganga nxa uhulumente ezivalela abantu. Kumele abantu bavunyele ukuthi bazikhulumele bazenzele bekhulumela nakuntathela izindaba lokabakucabangayo nalokho lento le eyayenzakalayo.
Umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF uthi kulilungelo labantu abafelwa izihlobo zabo ukuthi benze izikhumbuzo zabo.
Kuqondile sibili ukuthi kwenziwe lokho, njalo kulusizi nje ukuthi izinto ezinjengalezi sezisiba izinto nje ezingani sezibuya nje zisikhumbuze onalwana umuma odlulileyo njengoba kusanda ukwenzakala. Kodwa-ke mina njengami nje angilusizi, ngabona lo mongameli layo lokho ephindaphinda eleke kukhuluma ukuthi into enayenzakalayo isiyinto esizabona-ke ukuzaphuma kulokuze liye commission of inquiry le ebunjwe ngomongameli. Ngibona ukuthi kumele sinike ithuba abakhangelelayo lokho ukuthi indaba yakho izaphuma njani, silusize sibili kakhulu ngakhona.
Uphinde wathi izihlobo zabantu abadujulwa ngamasosha ziyavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba.
Amboni ukuthi abantu bengabe bevalele ukuthi bakhulume emumeni onjengalo obunjwe ngubaba upresident wethu uMnangagwa. Hayi, ngibona ngani kids abantu bakhululekile ukuthi bathi ngingazi ukuthi lokho kungabe sekuvelela ngaphi, ngoba abantu ukuthi kanti bayabumba izinto lezi, kodwa ngikahlangana nomuntu ovalele ukuthi akhulume. Abantu bakhululekile ukuthi bakhulume elizweni leZimbabwe, abantu sebekhululekile kade ukuthi bakhulume abakufunayo, ngoba kulilungelo labo lelo. Isisekelo sombuso siya kutsho khonoko.
Uhulumende usebumbe ikhomishini ehlolisisa lolu daba. Abantu abayisithupha babulawa ngamasosha ngesikhathi kulabanye ababetshengisela eHarare besola ukuphuza kokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli olwenziwa mhlaka 13 Ntulikazi. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukuthi uza kwethulela uZulu impumela yenhlolisiso le. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abathenga bethengisa impahla etshiyeneyo emigwaqweni bathule nzima kweleZimbabwe lapho abafumbathiswa khona amapolisa isikhathi sonke besenzela ukuziphilisa. Kodwa lokhu akubavimbeli ukuthi bathengise esantando emigwaqweni. Akesizwe udaba olwethulwe ngubathabile Masuku.
Imigwaqo emadolobheni amaningi igcwele ingcekeza emangalisayo. Kuyaphithizela emigwaqweni koBulawayo eHarare, eGweru, eKhadoma, iMashingo, iBeitbridge lamanye amadolobho. Ingcekeza le iveza ukuhlupheka okumangalisayo kwabantu abathenga bethengisa impahla emigwaqweni abagijinyiswa ngamapolisa nsuku zonke azama ukubasusa emigwaqweni ibafake endaweni ezikhethwe ngamakhansili. Inengi labathengisa impahla bathi indawo lezi kazilunganga ngoba akulabantu abahamba duzane lalapho, ngakho ke bagcina bengena enzikini zamadolobho lapho abaphandela khona imuli zabo. Omunye wabathengisa emigwaqweni unkosikazi Siza Lobuhle Mabhena othi bahlangana lobunzima obumangalisayo ngenxa yemithetho ekubeka sobala ukuthi kumele bathele imithelo ebavumela ukuthi bathengise impahla.
Imithetho yenza kube nzima kusebenza njengama-vendors iyona le yokuthi kulezindawo lapho abasivalela khona ukuthi singathengiseli khona, lama-licenses abo ayadura and umthetho wama-license lo usithwalisa nzima especially ebantwini abazintandane labafelokazi. It's hard ukuthi beze bebhadalela ama-license ama-medical reports la befuneka, they are too expensive. Kunzima ukuthi size siwathole kami, ngabe kuthiwa siyathola kwezinye indawo ezi ngabe kungcono.
Indawo eziningi okuthengisela khona abantu akula zambuzi, kuthi nxa zikhona ziyabe zingcolile. Unkosikazi Martha Moyo uthi ukusweleka kwezambuzi kwehlisa omama isithunzi njalo kubangela ukuthi imikhuhlane imemetheke lokuhlukunyezwa kwabo.
Ukuswelakala kwama-toilet endaweni lapho esithengisela khona kusuka kwehlise omama isithunzi kakhulu, ngoba umama uyamthola esesebugodweni ezama ukuzinceda endaweni ezingekho right, futhi ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi usuke uthole sokuthiwa ubanjwe iganye avezama ukuzinceda khona ngale.
Unkosikazi Patience Dube uthi amapholisa ayabathathela impahla ngenxa yokuthi abala ama-license njalo baphila ngokubafumbathisa okwaziwa kakhulu emadolobheni lakoBulawayo ngokuthi ikudiza.
Ukuziphilisa besikwanisa ukuziphilisa kuhle, but khathesi silama-challenges esihlangana lawo. Amapholisa omakhokhoba bayasithathela izinto vela kusaphileki emgwaqweni. Unzima asivunyelwa, bathi kumele sibe lama-license okuthengisa. Nxa ungela babe bekuthathela into zakho behambe lazo, and it's hard to recover ngoba vele abakuniki khona ngale. As long as ungela license vele abakuniki. Baphila siphila ngokudiza emgwaqweni, lanxa ungadiza still babuya futhi bebelithathele. So gcina sokunzima ungasakwazi ukuthi uyenze.
Umnumzana Milton Dewa laye othengisa emigwaqweni ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi eZimbabwe uthi ikhansili iyabathathela impahla okwenza behluleke ukuthi babhadale imali yemfundo yabantwana ezikolo, bebhadalele izindlu kanye laleyo mali efunwa yikhansili.
Asiphila nzima lapha kula msebenzi, singathi sizame ukuthi lathi siziphilise. Isikhansili yasithathela and no refund izinto zakhona, sikwazi ukuthi ziya ngaphi. Ngapha ezindlini lapho esihlala khona futhi bayafuna imali, thina khonapho sabe sizama ukuthi sidinge imali yokuthi siyebhadala isikhansili imali yerenti. lesikolo abantwana bethu bafunda ezikolo zesikansi but ngapha sizama ukuzincedisa ukuthi sithole imali yokubhadala ezikolo ngapha babuya besithathile angazi ukuthi bafuna senze kanjani ngapha akulamsebenzi amandasti avaliwe
impahla zabo zingathathwa abathengisayo abazitholi lanxa bengazilandela kukansili ngalokho uDube uthi nxa esethathelwe impahla uyaqala kutsha ukuyaboleka imali ukuze enelise ukuqhubeka ethengisa
khonapho masebenthathele sengiqalisa ukuthwala nzima ngicabanga ngize ngedinga imali zezimpazwe ebantwini imali zakhona zabezala times 2
Umnumzana Mike Ndiweni okunhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Trust uthi imithetho yedolobho lakoBulawayo eyokuthengisa emigwaqweni seyachiwa isikhathi.
Umthetho lo oka council esithi Urban Councils Model Workers and Street Vendors Bylaw ka-1976 usuchiwe isikhathi ngoba kwananzelela wabunjwa isikhathi samakhiwa amakhiwa ayengafuni abantu abamnyama ukuthi bathengise ledolobheni yayiyindawo yabo ngokunjalo sithi Bulawayo City Council ukhangele ubhale umthetho omutsha ozahambelana lesekelo sombuso yikho into yokuqala esiyifunayo nale
sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zecouncil ngodaba lolu ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Hizi zalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana zithi akulula ukuthola imisebenzi kulelo lizwe, kodwa akula abangakwenza njengoba ekhaya kungela msebenzi. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Iningi elichapha umfula uRamakhwebane lingena kwele Botswana liyabe likhangelele impilo engcono. Kodwa akulula ukuphila elizweni elingumakhelwane njengoba ingasatholakali imisebenzi elohlonzi. Umnumzana Dumisani Ncube olezicoco zamadegree ezimbili, kodwa esithola esenza noma yiwuphi umsebenzi uda kuthambanga ukuphila eBotswana.
Eze degree holder ngcina senza lamanye ama piece job ukuthi akalingananga umuntu ofundileyo. Sabe siyenza imisebenzi le nje ukuthi senelise ukusurvive. Lasemsebenzini isiphiwa overload of work, you can't complain because you don't have a choice. Nga complain na ba ujeru uti kona ba ukocha bekachu mundu wa gibu kumbi bekachu mnyu mundu oli forena oza pumuti ebe msebenze nja alu huli swali mare ngani.
Unko saza na si hlenyoni osebenza ezindlini ehabroni uti agulula ngoba abatholi iholo ngesikhathi njalo bachona bekochaniswa ngama polisa ngenxayo kuswelakala kwama pepa ukuhlala kwele Botswana.
Impilo eBotswana enzini. Yes, sekuphoswana. Ebhoda sengena kanzima. Siyalayina bakithi ulayini uzudinwe. Usuke lapho ke ungene. Ungene udinge lowo msebenzi uwuthole. Usebenze kodwa ukuthi imali yakho uyithole kube yinkinga. Uthi uyabuyela uyayithonisa uzazotha siyakubizela amapolisa ngoba bekwazi ukuthi vele kawulaphepha. Usuke lapho uchiye uye kwenye indawo. Sesithiye izindawo eziningi amangama abengabe liyasizwela sivumele nje sithonise imbali zethu basinike sibiyele ekhaya.
Umnumzana Edson Madlala laye esebenza ehofisini kodwa ukuthi abatswana bakhangelela phansi abantu beZimbabwe.
Akulula ukuhlala elizweni ongazalelwanga khona. Okunye futhi kungalokhu khona umuntu ongayivele eZimbabwe lapha kuloku khangelelwa phansi loku uba discriminated against abantu balapha abacaba khona abantu abavele eZimbabwe. Ngabantu bene aba ama second class citizens.
Uma dlala yena ukuhlangothi lwezemali olwe accounting kodwa uthi ngenxa yokuthi uvela eZimbabwe uzithola isebenza umsebenzi ophansi ecina engu accounts clerk njalo njengabaningi abeZimbabwe gakho kuma nkampani amakhulu usebenzela inkampani encane engaholisi okuya ngapi njengomadlala uNcube uthi impilo eBotswana ayifani lalokho ocatshangelwa ngabanye abantu. Iningi lithatha noma yiwuphi umsebenzi ukwenzela ukuziphilisa. Abafana loNcube batholakala kwezinye izikhathi esemgoqweni yeHabroni bedinga abantu abangabaqhatha ukuze benze umsebenzi ofana lokulungisa ezivandeni. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabroni kwele Botswana.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlelo amshweshwe
Lamlela nampa bafubembu
Isivande sekuyu Chelesa Irrigation Scheme sasile minyaka emibili singasebenzi ngemfanelo lo manje uhulumende sithi uzalima ngamandla ukuze athuthukise ezomnotho imule ezedlula ikhulu ebezilima kulesi sivande zibhekana lendlala uAlbert Ncube usadulela lolu daba
Lapho sifakathele kulesi sivande bekuthule kuthecwaka kungelalo yedwa umuntu emaofisini kumbe emasimini iguyu chelesa irrigation scheme sile minyaka phose emibili ingasebenzi ngenxa yokuthi abalimi bedluleka ukubhadala isikwelede samagetsi esedlula ama-dollars inkulungwane ezingamathumi amane 41,000 kutsho omunye wabalimi
ma 41,000 sasovulo kwe-command agriculture sasesitshaywa ngama-floods izinjini zethu kufuna wapho kuyuthuthile
impompi zamanzi sezibolile okutho ukuthi kuzafuneka ezinye lapho lesi sivande sokumele sisungulwe kakutsha imuli ezedlula amakhulu ezeguyu kanye lechelesa beziphila kulindawo ngokulima kodwa zicine ukulima ngomnyaka ka-2016 phansi kohlelo lwe-command agriculture Umnumzana Edgar Ncubo osakhulayo ude kuyadanisa ukuthi lindawo yokulima ngokuthelezela kayisebenzi ngesikhathi ningi labasakhulayo bengelamsebenzi.
Kubuhlungu kakhulu especially nxa sikhangele thina kubontanga. Ngasaba lontanga bodwa but leza khamizi jilelele nje ezihlala siqhaqhelane le ndawo yona le. Ontanga kakhulukazi bekuyi opportunity ukuthi aluwa iyasebenza. Ontanga bebengabantu ukuthi bathole amathuba emsebenzi. Bakwanisa ukuzilimela, bakwanisa ukwenza lokhu lalokhuyana. And izakhamizi zikwaniselaza ukuthi zithole inzuzo ezakusiza imuli, sizisifuyo. Siyafisa ukuthi ngabe kule ndlela engenziwa. Manje ke uhulumende wethu lo ngane kasinanzelela akakwazi ukuthi sile ndawo ezifana lapho chelese ezivele ukuthi ngazi iyasebenza siphathise uZulu.
Umnumzana Ngabutho Ndlovu eManama ngomunye walabo abalesifiso sokulima ngokuthelezela kodwa uthi uyehluleka ngoba lungekho usizo olusuka kuhulumende lokuncedisa labo abalesifiso sokulima.
Ukulima uthelezela khona yikho sokungathi kubambe ilizwe ngokubana imisebenzi kayisatholakala. Ukuthi uziphilise sokumele uphande umhlabathi. Yikho lapho kulomnotho wethu thina. Ngoba kulakho ukulima umnyaka uqala uze uyephela. Kulima utshintshanisa izilimo. Ngoba ungalima ukhangele phezulu sithi izulu. Izulu esikhathini esiningi kalini ngemfanelo. Siba sendlaleni enkulu ngenxa yokukhangela izulu. Isitupho esilalo yokuthi izandla zifitshane. Kasenelisi ukuthi sithole izinto zokuthi silime okupheleleyo.
Ekhuluma ensukwini ezedluleyo umphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri uthe uhulumende uzavuselela izivande zokulima ngokuthelezela elizweni lonke jikelele okungasebenzi kweguyu chelesa irrigation scheme lokhu kuze ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa etshele umanyano we-United Nations General Assembly uthi uhulumende wakhe uzathuthukisa ezomnotho kuleli ngokugxila kwezokulima. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseguyu eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Lamlela ntwandwe.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lo nkosikazi nesisampofu obona ngokwethulwa kwemibiko edolobheni lakobulawayo kukhansili. Lapho esikhangela indlela leli dolobho elizama ngayo ukwenqabela umkhuhlane wekholera.
Isicelayo kakhulu ngoba siyananzelela ukuthi ikholera labo typhoid imkhuhlane efuna ukuhlanzeka okuphakemeyo. So siyacela abantu bokubulawayo ukuthi to practice good hygiene standards, onjengokugeza izandla singakadli, lokuthi ama-fruits lama-vegetables siwagezise empompini yamanzi egijimayo ngoba lapha sabe make sure ukuthi akula contamination.
Yiphi eminye imizamo eliyenzayo ukubona ukuthi abantu bakwazi ukuthi kuyini okufanele bekwenze ukunqabela lo mkhuhlane?
As a city, sile preparedness plan, disaster emergency preparedness plan, and we've been having meetings. So sesisebenzile njengedorobho sa activate ama various committees. Ama committees lawa njenge health education promotion and information dissemination. Ngoba nxa isikhathi sinje people need to know ukuthi benzeni, njalo we need to give them the update ukuthi uhamba njani. So that committee is working. Sicalisile ukuthi sisebenze lama different sectors, abantu abanjenge private sector, ezikolo ukuthi kuyini ofanele sikwenze. Njalo sikhangela i-surveillance. Nxa ufika esibhedlela sisuspecta i-cholera, so fanele ukuthi sikulandelele ukuthi kanti ubuvela ngathi. Sihambe back ukuthi ngikhaya ngobani kade exposed, loku-disinfecta, even disinfection of izindlu, disinfection even of ama-vehicles, nalawo athwele umuntu nalawo. Ngikhaya vele banatha amanzi anjani, ngubani omunye obulewe yisisu ngikhaya, ngubani omunye oke wahamba outside the city. Then i-case management ngenye i-committee ekhona, i-case management ukuthi nxa umuntu efika uphatha njani khonaphana esibhedlela ngoba kusofanele kube le way of containing i-infection naleyo. So konke lokhu sokuse in place, even the disinfection, ngoba even nxa umuntu ethwale i-ambulance yethu fanele i-disinfect. Any place lapho umuntu ebele contact khona kufanele ku-disinfect. So as a city we are already activating and we have started work and we are monitoring and we are on high alert. So esikucelayo ukuthi abantu besincedise labo make sure ukuthi bageze izandla, sifundise nabantwana abancane. Kudala thina sikhula wangaphonga uhambo sinje drop-in. But kwesi sikhathi teach our children ukuthi behlale phansi bedle nxa sekungikhaya sebegezile izandla. Ngoba ungathenga ukudla etown uzageza ngaphi izandla. Especially la okuthiwa ngama-takeaway ngoba uyabe ungazuzanga ithuba lokuthi ugeze izandla. Bebona ukuthi ukudla kuyakhudumala kuyachisa njalo kuvela endawo ehlanzekileyo.
Izibi ziyachithwa yini njalo akulazitishi zamasewage ezidubukayo?
Izibi siyathwala izibi. I-CBD singathi e-town siyabutha daily ngoba yikho kulamabhizinisi, osobhizinisi bayenza ingcekeza eningi. So siyabutha izibi on a daily basis. Ema-residential areas sithwala on a weekly basis. Sayenza i-community project. Le community project yasivumela ukuthi sisebenze le community abalamazo vehicles besincedise ukuthi bethwale izibi from the household befaka in a particular place, then imoto zikacouncil bese ziyazithatha zihambisa kulandfill. Lokhu sakwenza ngoba besibe challenge yezimota. Izibi asizigcine nini, sizikhuphe ngelanga lelo imoto ebuya khona so that we avoid i-dumping, we avoid i-litter. Even edorobheni singapho ngihamba sijikela amaphepha yonke indawo ngoba ama-sewer base maningi because of old infrastructure. Kule ndawo lapho esithi khona ngama-hot spots kungadubuka lamuhla singabe sihambe siyelungisa, kuyadubuka futhi after maybe 1 week, 2 weeks ngenxa yokuthi kufuna vele i-infrastructure rehabilitation. Community layo kayibhadale izimali ngoba imali naleyi besides i-grant esikhuluma ngayo yimali okufanele siyithole ebantwini sikwanisa ukuyenza konke khonokho efanele sikwenze njengedorobha.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Nesisa Mpofu obona ngokwethulwa kwembiko kukhansili yedolobho lakoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke Sithandekile Mhlanga. Okwamanje silejaha elidala uChris Gande kuhlelo liphuma le ndaba lishona le ndaba.
Elingali tshona njani zulukandaba mthokazi omuhle olamukela kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Chris G Victor. Lamhlanje sixoxa lo Chris G Victor, umhlabeleli osakhulayo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ah, kakhulu. Umhlabela ngaqala 2010 but ukurekhoda ngazoqala ngo-2014.
Kahle kahle kuyini okwayenza ukuthi uqalise ezokucula lezi?
Ya, uma ngathi ngiyathanda ukucula ngesikhathi sangisihamba ukuyalisa inkomo, so ngizithinta inkomo kanaphana ngangisizwa ngihlabela ngifuna ngifisa ukuthi lami
ani nyayenza kulo wokuyenza enyibhindi kothiwa yikejani bhindi ekhaya saka yayingichaza lami ngaba lesifisa ukuthi ngihlabele nami.
Manje wena kahle kahle kwini okwenzayo, ukuhlabela kuphela kumbe kukhona yini okunye okuculayo okufana lamakatata?
Ya mina ngibese kakhulu ekuhlabeleni but sengifunda la ukuthi ngitshaya amakatari but kakhulu i-bass guitar ye ngiyithandayo saye ngiyifundayo.
Siyabona ukuthi usuke wacula labanye abaculi, ungasitshela ukuthi ngobani osuhlabele labo?
Ngiyahlabela lo Mamsi oweZambia, lo Tommy D oweZambia, lapha eZimbabwe ngangenza lo Gipsy Amuzi.
Uyabucabangena uze uzilobe lezi ngoma?
Ya, uwenzakalayo uma ngihamba endaweni enhlala kuyo, ngiyabe ngibona kusizakala, kumbe ngingakuvakatshela endlini yakho, ngingabona ukuthi uphila njani lo mfazi wakho unokuyana lami. Kuyangenza ukuthi iy'ngoma zilezi buya kwa okuyenzakalayo endaweni esihlala kiyo khona loku ngisithola khona ingoma yethu khonapho.
Wena uhlabela ngendimi ezithiyeneyo, kuyini okubangela ukuthi uhlabele ngendimi ezithiyeneyo njalo ngeyiphi indimi obona ithandwa nguZulu?
Ya, ngihlabela ngendimi ezithiyeneyo nxa ukuthi ngabona ukuthi ngathi ngibe best kunjeukuhlabela ngesindebele kuphela wara amashona nabo bayabefunauza. So ngiyahlanganisa ngihlabele ishona, ngihlabele isinyanja, ngihlabele isinanga, ngihlabele isitunga, ngihlanganisa indawo, ngihlanganisa isikhiwa, ngihlanganisa sokuthi wonke umuntu abe lesikhathi sokulalela iy'ngoma zami.
Usulamadlalade amangaki?
Ya, okwakathesi lamadlalade amabili.
Sizwa kuthiwa kusukwana ezilandelayo uzaba usethula elinye idlalade lakho elitsha, ungasitshela nje ngamafitshane ngedlalade lelo?
Ngiyabe ngisethula leli albhamu mhlaka 13 October ewange. I-albhamu leli ngalibhala ngenhliziyo ethanda kwezinto ezenzakalayo ezindlini. Ngiyathola ukuthi ngitshene lo mfazi wake, umuntu uyashiya umfazi wake, abantwana sibe siyadubeka ngale yena lawo sekumele ubhadale i-maintenance ukuthi abantu abako bakwanise ukuthi baphumelele empilweni, bakwanise ukufunda. So khona kuyana kuyake kungibamba mina njengosakhulayo kuyakuthi so lami empilweni kuzayenzakala ukuthi ngizathatha umfazi ngithiye ngithathe omunye. Sekuba ngahlabela i-albhamu leyi ithiwa i-Life Yand engiyilontshayo mhlaka 13.
Akusitshela ukuthi abantu bakhangeleleni mhlaka 13 lapho ozabe ukhona usethula leli dlalala?
Ya, abantu bakhangelele izinto ezintsha ozi bafuaey'ntela esithi hhayi sifuna i-albhamu lakho elizadlula leliyani olenzayo elile ngoma ithiwa uhange ehluphayo. So sifuna into ezinhle ezizosijabulisa kakhulu. So yiko khona lokho.
Hayi, kulungile, ungavalelisa abalaleli labalandeli bakho.
Hayi, ngithanda ukubonga lonke elilalelayo, lonke elithanda umculo wami. Hayi, ngiyalithanda izinkosi ibe lami.
Lo-ke ngumculi osakhulayo uChris G. Victor ebesixoxalayo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Yes, sawubona kakhulu-ke Chris Gande. Kodwa-ke singakehlukani, sike sibalabale kunye-ke okufitshane namhla kulo mkhosi wokunanza abantu beZimbabwe abahlala kwale Melika abenza imisebenzi etshiyeneyo. Umkhosi lo waziwa ngokuthi yi-Zim Achievers Awards. Intathelezi lapha e-Studio 7 uMavelas Mhlanganya uye ngomunye wabakhethwe ngabantu ngemisebenzi yokudabha izindaba. Singakehlukani othi siboneke ebezigokhela namhlanje. Kwenziwa isikhumbuzo sesizalwane seZimbabwe esadutshulwa ngamasosha kusanda kwenziwa ukhetho lonyaka. Abathengi abethengisa impahla emigoqweni bathi bathole amagabha avuzayo. Lezi zizalwane seZimbabwe ezihlala kwele Botswana sezidlela evalweni. Siluqhubake lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalisa ngenjabulo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.